sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 25 ngompandula 2016 nenguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyafanana ke lanxa ukuthi ngabantwana abahambileyo baye eGoli kwasalimama bakhona labo mama sebethengisa le mzimba yabo ukwenzela ukuthi baphile ngani ngobomkabo babathile.
Amabandla aphikisayo athi kulihlazo elikhulu ukuthi amankazana amaningi sephila ngokuthengisa imizimba ngenxa yokwehluleka kwebandla leZANU PF ukubusa kuhle.
Ayiso ndaba yomntwana ukuthi zasuza bamba amaphepha omntwana ngesikhiwa somthetho ithiwa yi-extortion leyo. Ukuthi uyabamba ezinye izinto ukuthi ngicela uninga imali yami, ngifuna uninga imali yami, ngisoze ngikunike lokho. Manje lapho isibhedlela sabe sesiphambanisa.
Amagqwetha asola izibhedlela ezibambela omama ababelethileyo incwadi zokuzalwa kwabantwana ngoba behluleke ukuhlawula imali edingakalayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo athi kulihlazo elikhulu ukuthi amankazana amaningi sephila ngokuthengisa imizimba ngenxa yendlala lokonakala komnotho. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi abantwana abaningi kabasayi esikolo ngoba bengelayo imali yama-school fees. Ngalokho amankazana amaningi sethengisa imizimba kanti abafana labo sebengotshekesha, kutsho i-UNICEF. Sixhume umabhalane obona ngenhlalakahle kaZulu kubandla le-People's Democratic Party umnumzana Sengezo Cabangu.
Okokuqala, abantwana besikolo abasaboni valu eyokuhamba esikolweni ngoba bazabona abafowabo abahambayo bathola ama-degrees, abahambayo bathola ama-diploma, abahambe baya kuma-university iminyaka engu-7, iminyaka engu-5, bebuya ekhaya, bebuya bezobolisa inkomo, hamba emadolobheni besiyadingisa ama-airtime. So ama-graduate semaningi eZimbabwe wokuthi ungadobha ilite likhaya emgwaqweni ukhanga umuntu othengisa i-airtime othanyela esibridini othela i-petrol is a degree person. So laba bantwana abakhulayo abahamba esikolweni abasaboni valu ukuthi pho ngihambelana esikolweni ngani ngoba ubhuti umza wami umakhelwane wahamba esikolo kodwa nanguyana akasebenzi kanamsebenzi. So akusela valu akusafana nayizolo ukuthi nxa umntwana ade kuthiwa kamakhelwane uthole i-degree la ukuza kunika intukuntu ukuthi uhambe esikolo ukwenzela ukuthi ube ngcono kulowo mntwana kamakhelwane. So yindlela ekhona esibisela imali eliningi labantwana besikolo ukuthi bengaze bahambe esikolo njalo behluleke futhi lanxa behambile esikolo ukuthi baperforme benze kahle njengayizolo. Okwesibili, abantwana abangamankazana yibo abenza imisebenzi eminingi ekhaya. Uzakhangela ukuthi ngizathiya ugogo, ngizathiya umama uyagula, ngihambe esikolweni, ngizagcina ubani. Nanxa esengasazicabangelanga khonokho, abazali bakhe sebezamyekela ukuthi ngikona ahambe esikolweni ngenxa yokuthi kule misebenzi esilindile ngani ngoba bona abasayenelisi ukuthi bayenze leyo msebenzi.
I-UNICEF Cabangu ithi njalo abantwana abaningi emakhaya lapha yibo asebekhokhela izimuli ngoba abazali sebefohlile baya kwamanye amazwe ukuyaphanda ukuyadinga imisebenzi. Uthini ngalokho?
Kuliqiniso elimangalisayo ngani ngoba osukudala uhlupho lokubana umi-economy wethu eZimbabwe umi kubi. Abazali abahambe eSouth Africa kumbe abantwana abahambe eSouth Africa bachiya izingane ekhaya
abasayenelisi ukuthumeza imali yabo ngenxa yokuthi irandi le US dollar seliginywa ke lelo randi kakhulu, aliselantengo enkulu njengayizolo nxa sisikhangela le randi lele US dollar elikhona. So abantwana nxa besele bezintandane akusela okunye, nxa bengamantombazana sebezahamba besiyathengisa imizimba yabo ukwenzela ukuthi bathole inzuzo, bengathola inzuzo ukuthi baphilise nalabo bantwana kumbe labo bafowabo abayebesele belabo baphilise izimuli zabo. Kuyafanana-ke lanxa kukuthi ngabantwana abahambileyo baye eGoli kwasalumama, bakhona labo mama sebethengisa le mizimba yabo ukwenzela ukuthi baphile ngani ngobomkabo babathile baye eGoli, abasakwanisa ukuthumeza imali ukuthi ibakwanisa ukuthi ibagcine yena ngale Goli ibizogcina le muli ngapha.
Umnumzana Sengezo Chabangu ngumabhalane obona ngenhlala kahle kaZulu kubandla le People's Democratic Party. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights sesole kakhulu izibhedlela ezibikwazi sala ukupha omama ababelethileyo incwadi zokuzalwa kwabantwababo ngoba behluleke ukubhadala indleko zokubeletha. Amagqwetha la athi njalo uhulumende kumele enze kube lula ebantwini beMatabeleland leMidlands abangela zithupha ukuthi bazithole. Omunye wamagqwetha la umnumzana Lizwe Jamela uthi zichiyene izizathu ezenza abantu ezigabeni zombili bengabilazo ingwalo zokuzalwa okuyinto athi kumele ilungisiswe ngokuphangisa.
Nxa sikhangela umhlubulo weMatabeleland leMidlands uzafica ukuthi abantwana abala ama-birth certificate ngoba abazali babo kumbe izihlobo zabo zanyamalala, ezinye zafa ngesikhathi lesi siphonga ukubizwa kuthiwa yigugura hundi. Uzafica ukuthi kuyabe sekule generation and generation yabantu abangakwanisa ukuthi bethathise izithupha, abanye ama-documents achabalala etshiselwe ezindlini ngezinye izizathu lezo. Abanye uzafica ukuthi izintandane bachiywa ngabazali besifa ngezizathu ezishiyeshiyeneyo, kumbe ngumkhuhlane, ingculaza, kumbe bafa ngendlela ezishiyeshiyeneyo, so basala bengabantwana kungela ama-birth certificate athethweyo. Ezinye izizathu yokuthi maybe abazali bachiyana, umntwana wazalwa ubaba wayala kumbe wayala isisu, umama wazihlalela endlini kakurejistwanga lutho, wagcina maybe umama la etshona kunjalo. Izihlobo zikababa kazazakali kumbe zibazazi but ziyala ukuthi umntwana asimazi, so sokusiba complicated ukuthi manje ama-birth certificate azarejistwa mbani. Abanye indaba nje yokuthi lapho kule ndawo ezithathwa khona ama-birth certificate kukhatshana, kabakwanisi even ukuthi be-raise imali zamabhasi ukuthi begade ibhasi, kumbe umuntu phansi nje lephumula susewange national park ngale ukuthi ethole imali yokuthi egade echolocho center lapho kurejistwa khona ama-birth certificate. Kugcina kusiba nzima, umuntu engathola okuyidola ucabanga ukuthi ngcono ethengele abantwana ukudla.
Liyake lizame yini ukubancedisa abantu abangela zithupha kanye lama-birth certificates?
Nxa sihamba ezigabeni kuma-mobile legal clinics ethu siyazama kwesinye isikhathi ukuthi sithwale abantu abasuka kurejistra labo bebe part of i-team yethu becasisa indaba zama-birth certificates lezithupha ukuthi kurejistwa njani. Even nxa singelabo siyacasisa lathi, sizama ukuthi sicasise lokuthi ama-birth certificate lawo athathwa ngaphi, yikuphi okufunakalayo. Kodwa uzafica ukuthi sometimes abantu baya bengelakho okudingakalayo emahofisini lapho ukuthi bethatha ama-birth certificate. Kodwa sometimes okudingakalayo ukuthi umuntu nje efike ehofisini bemcasisele okubanzi okupheleleyo ukuthi hayi ukuthi uthathwe isithupha kufunakala lokhu nalokhu nalokhu nalokhu, ukuthi kuthathwe i-birth certificate kufunakala lokhu nalokhu nalokhu. Lapho umuntu eselodubo ukuthi sokufunakala umthetho ukuthi ungenele, thina siyabe sikhona ukuthi sibancedise. Ngoba sometimes uyafica ukuthi hayi umuntu gakwazi nje ukuthi vele i-birth certificate kumbe isithupha sithathwa ngaphi, gakwazi ukuthi yikuyini okufunakalayo. Kwesinye isikhathi uzafica ukuthi ngibe ngikhohlwe esinye isizathu. Esinye isizathu yokuthi abantwana bazathi sebezelwe isibhedlela kumbe ikliniki ibambe ama-birth record abantwana afunakalayo ngale okuthathwa khona izithupha. Sokuthiwa hayi mama soze sikunike i-birth record yomntwana ngoba kule bhili lapha kule mali omele uyibhadale. sihlanga le ndaba zenu ezivele kaningi ningi. Uzafika ukuthi i-bed record yona le izamisa into eziningi. Umama even ezetshone lokhu i-bed record uthiwa lokhu isempilo kumbe iseclinic ingaphi isehospital. Abasesibhedlela kabafuni le bed record. So amanye ama-documents ayabe efunakala ngalo kuthathwa khona ama-bed certificate. Uzafika ukuthi maybe abanjiwe ngamanye ama-institutions kahulumende futhi. So kuyadanisa khonokho nxa ama-institutions kahulumende ezabamba amanye ama-documents ayenza ukuthi abantu beyenelise ukukholisa amalungelo abo. Ngoba i-document lele yabe belibanjiwe ngale kaso document likamama. Idokumenti lomntwana ukuthi yenelise ukuthi irejistwe. Kulilungelo lomntana ukuthi irejistwe lapha kwele Zimbabwe.
Kusemthethweni yini jamela khona okwenziwa izibhedlela kanye lama-clinic?
Isibhedlela kumbe i-clinic nxa isithi yona umama olesikwelethi kayikhulume lomama, kayihambe emthethwandaba. Ithi hayi sesifaka amasamanisi ukuthi sithole imali yethu kumbe nginike njengomzekeliso. Kodwa indaba ikhona ngeyokuthi ama-hospitals kumbe ama-clinic kumele ekhulumisane lomama. Ayisondaba yomntwana ukuthi uzabamba amaphepha omntwana ngesikhiwa somthetho ithiwa yi-extortion leyo. Ukuthi uyabamba ezinye izinto ukuthi ngicela uninga imali yami, ngifuna uninga imali yami, ngisoze ngikunike lokho. Manje lapho isibhedlela yaso sesabe sesiphambanisa ngoba ukubamba lokho akakukho emthethweni. Ubuze wathi wena usemthethweni na? Impendulo yami ngithi hatshi akukho emthethweni ngoba isibhedlela kumbe iclinic kayisoze ikwanise ukuhamba phambi komthethwandaba ithi yona sibambe ugwalo lolu ngoba umama akabhadalanga indleko zesibhedlela. Ngabayakwazi labo ukuthi vele basoze bekwanise ukuthi behambe ecourt bebophe inkani bekhuluma indaba into ezinjalo. Kanti nginengi singababhalela incwadi nje uzabona omama sebenikwa ingwalo lezi sokuphela kunjalo. So akukho emthethweni.
Umnumzana Lizwe Jamela ligqwetha elilwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu namuhla sixoxa ngokutshabalala kwembeko emantombazaneni anamuhla wona asehlukene kakhulu la izolo. Kambe kona kalephi? UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Lilian Mlilo ingcwethi kwezamasiko esintu njalo engukansila wakobulawayo.
Lokhana kwakuyikuphongwenza nje ukuzithokozisa komntwana oyinkazana nje lobu mbulu nje ukuthi nxa edlele engumuntu lwanombo ofuna ukumbuluzela omunye umuntu nje oseduzele wakhe bezidlalela. Kwakungathi ukuthi kwakuyinto nje elisiko.
Kodwa phela yikho kwakukhanga amajaha phela.
Kwakukhanga amajaha sibili. Siya ngokuthi wena uthayisa ukugqoka isigqoko esinganani. Anto yabona kulezinye ezinkulu omunye abepho ngokuthi chapsi kungakhanyi lutho phakathi emzimbeni wakhe. Omunye njalo esithi chapsi kuyabe sokusiya ngokuthi wena ugqoke isigqoko esinjani.
Akujule sibili, akujule kancane.
Ye, anto konti kathesi abantwana bavegqoka igqoko khonokho kumfitshane khona lokho bazokudala abanye bagqoke ezinde. Xa umuntu esembuluza khona phana vele umntwana oyinkazana kuleyinye into eyenza esepha ngokuthi ichapsi kuyabe kungakhanyi lutho. But laba babegqoke izinto zena lezi ezithiya imlenze phandle yikho lokhu phela isigqoko ngase silase sesiphephuka anto konti kuyabe sokukhanya sokukhanga abafana. Yiyo indlela yakho nembono ngani injalo vele.
Ye, ukuziphatha kwamantombazana kulezi nsuku kunjani?
Akukho right. Isimilo sakhona esiqothe somntwana oyinkazana sinzima, asikho right ngoba abazithembi bona kaloku abaziqakathekisi futhi bona. Kukathi-ke thina vele sisakhula mina ngangizithemba njalo ngangiziqakathekisa mina. Ngisesaba lo mzimba wami. Kathe sibona besari ngoba uyamthole njani? Egqokoka izinto khonokho esikhuluma ngakho khona lokho egqoka okunye okuyizinto vele okubambayo. Mina vele kudala ngisakhula ngangisithi ngagqoka into ebambayo. Mina loba libhurugo lelane lesikolo elimhlophe lelane ayikhona lelane angasenza ama-sport ngangigijima. Ngangisithi ngingaqeda nje ukugijima kwafana ngithi ngigqoka isiketi ngoba ukhulu wami ngangisithi ngingafika vele ebone kunjalo uyamzeseedobhini kalakade yoswazela ungaka. Thina vele sasizigqakathe sathi sesala ukuthi inyama ibukhani kathe sabalandaba abantwana kathesi. Abazigqadi ngemizimba yabo vele akabaziqakathekisi njalo vele futhi bona kabazithengi. Angikwazi ukwenziwa kwini.
Ubona zani kuvela ngaphi? Konke khonokho
into eyenza abantwana laba bayenze kanje ngikuthi khona abanye impilo asebeyiphila impilo leyana ukuthi eyokuswela bebebona ukuthi ngingagqoka indlela leyana engigqoke ngayenza thola omunye umuntu ingcenye ezancedisa imali abantwana abaningi kathi esinto esikhona abantwana abaningi abasebenzi sengingasatho laba abasezikolo abasezikolo babekopa kuntona laba ama-school leavers bona laba impilo esesiyiphila yiyo yena leyo ukuthi khona abantwana bakathesi bayafunda baqeda isikolo baziqalile isikhathi sona thiyane sokuthi khona babebhizi bathengisa imizimba yabo yikuthi ba umuntu uyabefuna imali bayabuya sibili abantu abaningi becomplaina ngomntwana ey'nkazana ukuthi umntwana ey'nkazana siyabathola endaweni ezinathi utshwala ntambama khona ngale bebhizi begqoko kwizigqoko okufitshane ngizibuze mina ukuthi babe besenzani yale mabuza bathi ah yabo babona bedonsadonsana la bantu abesilisa abantu abangamadoda abantu abadala oshugar daddy bathola yini izimali bathi ye baphiwa izimali yiyo yena leyi into esisenzakala kathi esenza abantwana abangamankazana bengaziphathi
kule siko yini elingathi kumbe abantu balidinge kumbe ngithi balisebenzise ukwenza ukuthi abantwana laba bengenzi ubuchapho obunye ababenzayo
isiko khathesi amasiko vele salahleka amasiko baba vele seyalahleka useka ukuthi lami ngathi isiko sibili elokuthi lingancedisa abantwana laba mina ngibona ingani ukuthi abantwana laba abangamankazana i-girls child bancedakale mina ngapha kule programu yena leyo kuthiwa nana nge-girls child ewadini yami eyenziwa kumntwana oyinkazana wonke ofundayo kuthiwa i-families matter program antle sokuthiwa families matter program kodwa i-families matter program leyi idila lomntwana oyinkazana kuphela okhona anti babe bebafundisa ukuziphatha yonke into nje ukuthi ngoba labo bathi ngithe ngibabuza ukuthi injongo yena le families matter ngeyani bathi bayenzela ukuthi khona abantwana umntwana bakwanisa ukuthi bazigcine kahle bengachaphazeki babe le mbono ngesikhathi befunda babe lokwesaba ukuthi ngasenza so zavelelwa zingono bayafundiswa kuyafundiswa abazali babo uphinde kufundiswe labantwana bona laba abangamankazana
singathi-ke nxa ungabalaya-ke ngamafitshane
babofunda ukuthi umuntu azigqaje awesaba umzimba wakhe nxa ubone phandle vele ahlazibone ngani kuthiwa kungakhanya nje ukuthi sokunokunye kwakhe okuphandle ahlazibone ngani usencini
unkosikazi Lilian Mlilo yingcweti kwezamasiko esintu njalo ungukhansila wakobulawayo obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lomhlabeleli uTenzani Sibanda yena ohlala kwele South Africa. Nomzana Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyakwamukela ngibingelele nabalaleli.
Siyabona uke wathola isicoco lapha kumaviki edluleyo khona ngapho ekwele South Africa. Ungasichazisela ukuthi besingesani?
Okuyima bekungama-competitions abe ephethwe kwele South Africa. Ama-competitions bekungawe Mr. Bukalanga and Miss Bukalanga Kingdom.
Uzwe njani ngokuthola lesi sicoco?
Ngajabula kakhulu ngoba kwakuyi-competition eyayibaluleke kakhulu ukuze ngiyothola le position engiyabe ngikuyo Mr. Bukalanga Kingdom.
Bekukhangelwani kahle kahle ukuthi umuntu azaphiwe leso sicoco?
Into abebebhekane nayo kakhulu kwakuyi-modeling kahle kahle babebhekane ne-attire ukuthi uyabe ugqoke injani nempahla zakhona zebe zifitha yini zihambelana nalo mncintiswano ngendlela eyifuneka ngakhona. So ma uzoba ugqoke ngaleyo ndlela eyabe ifunakala ngakhona and ukhone ukumodela ngaleyo ndlela efunakala ngakhona.
Ungumhlabeleli njalo, zihamba njani kwezemculo lapha kulezi nsuku?
Kancane siyaphusha kodwa ke kuthanda ukubanzinyana kodwa ke ngoba bebengakawazi kahle lo mculo wethu ngoba ikhona zaqala ukuhambisa bantu ke manje kodwa ke uhamba kahle impela noma uhamba kancane kodwa ke bona uhamba kahle.
Ungakhumbuza abalaleli ukuthi kanje sulamadlala tamangakhe?
kwezomculo ngoba ngaqala ngele gospel kahle kahle kuqala so ngase ngima kancane kwezomculo wokholo wegospel ngoba ngase ngiphisa kuleli side kakhulu ngabona ukuthi kuzongisinda ela ngapha kumculo lo owesiqala ngake kuculturally lilodwa nje owamanje ngisase studio ke ngisaphekana nelinye nje ke manje ngisase easy now kakhulu ezophuma ke sengizofika kuDisemba liyabe selizophuma lona
iDVD ibe ngayikhangelela nini abalaleli ikakhulu iDVD edlalatela khola kuqala
iDVD I think kudala abantu noma befona mpela bebuza ukuthi siyenza nini bayikhalela mpela into esiyibona ukuthi sizoyenza sizoyishuta ngo-December kulapho kahle kahle kuyabe kubukeka khona kahle ekhaya ngoba sifuna ukuyishutela emakhaya so sifuna ne-view wakhona ibonakale ukuthi impela kusesikhana ngani so sizoyishuta ngo-December uma siyishuta leyo video sizohle sihlanganise kuleya album yakuqala nale entsha ku-DVD yakhona nje ivele ibe into eyodwa saka wonke la maculo which means amaculo ayi-7 akuqala namaculo amanje ayi-8 azongena wonke nje kuleyo DVD
akuyigqibe vodloza akuzihaye lapho sizwe
ndimsanantema msanantlehlanana weganbanyolo ndakaphinda zikulu zihokola zikalobanyamatobo ndihumba tshibandana netshinga lebokhwa ke nechinahala ndozvida ndozitonga ndozithema ndozitutumaza ingomta wenu vodloza nyabonga
ubabuyise bamwe kanye esibanda bakawilila
ndokumila buyisa mosenganyi especially ndobisa kwazokwazomo bazazi bangu banobeibeliye nkazukulu wakandikisa mona ihango ilimemancuze nayibo tateni simbo ndobabuyisa ndibuya ndibuyisa bose nebentunhu wakainkwedu wakamanguvo kwandinobe ndizwagwako ndibuyisa nagose bukalanga ndibabuka chimwe nechimwe chabakanditila iko ndobabuka kwazokwazokwazo nendibhatsa muna uhingwa ndinotama nezvandinoenda ndiwana mobani ndoda kubabuka kwazokwazo
hayi tobo ka kwazo chinungona
ndavuka kwazo
lobe kungumhlabeleli uTezani Sibanda ohlala kwele South Africa okwamanje kodwa odabuka ekhaya ePlumtree. Leyi Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSeni Sibanda. Fundisi ngiyakwamukela kuhlelo.
Yes, siyabonga kakhulu. Nami ngamukela ngibingelela njalo labalaleli.
Uba vuselela ngawuphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngicabanga ukuthi siyeqalise ekuqaliseni kugwalo lukaGenesis. Siyeqalisa sikhangele ukuba uNkulunkulu wenzani umhlaba uqalisa. Bengikhangelela phana kubhuku likaGenesis, ichapter ka-1, iverse ka-2. Ithi yona ekuqaleni umhlaba wawungalasimo njalo kulobunyama ngaphezu kwawo kodwa umoya kaNkulunkulu wawuhamba phezulu kobuso bamanzi. Ivesi ka-3 sisithi yona uNkulunkulu athi akube khona ukukhanya wabakhona ukukhanya. Namhlanje bengifuna ukukhuluma ngendaba eqakathekileyo kakhulu ukuthi singananzelela isikhathi esiningi kule nto eyodwa eyohlukanisa kumbe engathi eyenza umehluko phakathi kwabantu abaphumelelayo labantu abayihlulekayo empilweni. Linto iqakathekile njalo ngoba yiyo futhi eyenza umehluko ngaphakathi kwamazwe aphumelelayo namazwe aba nobuyanga aba lokwehlulela lokuthi ubona abantu bamazwe lawa bedubeka kakhulu. Kuyini khonokho? Into le engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje ngumbono. Ngathi singakhangela ukuthi amandla ombono uNkulunkulu nxa sihlangana laphana kuGenesis simbona ukuthi wasica umhlaba ungalalutho. Ivesi ka-2 liyakhuluma ithi yona
kwakulobunyama kwakungalalutho olukhona vele emhlabeni olubukekayo kwakumnyama kulamanzi umoya kaNkulunkulu phonke uzunguzunguza nje phezu kwamanzi kodwa siyabona singangena ke kuvesi ka-3 ukuthi uNkulunkulu uqalise ukuthi akube khona ukukhanya ungaqhubekela phambili uzananzelela ukuthi uyabe lokhu esithi akube khona izihlahla wadala amanzi wayehlukanisa ubunyama nokukhanya wadala ukuthi kube lolwandle wadala-ke ukuba kube nezibhakabhaka izwi kaNkulunkulu lithi lona ekugcineni uNkulunkulu wathi sakhangele konke lokhu wathi kuhle kakhulu kodwa singakhangela ukuthi hawu kanti kuvesi ka-2 bekungalalutho bekuyibunyama kuphela ngakho umbono uyabona ulutho olukhathana olokuthi nxa ukhangela into yakhona wena ngabe ukukhangela ubona phela kulalutho ngani kulobunyama ngani sokuphelile kodwa umbono yiwo odala into enhle phakathi kwento embi ngiyakhumbula lumnyaka odlulileyo emzini wami ngale fike ngagamula ngacelela indoda ayibhinga ukuthi ngigamulele isihlahla somthwili ngicabanga ukuthi njengoba sokusiza umqando ngizaba namalahla amamahle lapha njalo ngizawosa le nyanga uthe undoda wami eqeda ukusigamula wathi kimi mfundisi uyabona kulesi sihlahla lesi somthwili ngibona indlovu ezintathu ngibona isilwane wakhangela impande wathi hawu singaphiphula impande lezi kuyaphuma-ke inkalakatha yejirafu ongazabe uyibone mfundisi mina konke lokhu ngangakubona nangambona inkuni zokuyabafa kodwa yena undoda lo ongumbali waqalisa ukubona indlovu waqalisa ukubona izilwane ezingaphuma phakathi kwesigodo lesi wabona-ke lentunjambili ukuthi lapha kungaphuma inkalakatha yenyamazana abesethengisela-ke abethekela ibizwe lesi mina konke lokhu ngangakubona kuyini okwame sitawubona ngumbono ngakho umbono uqakathekile kakhulu ungaba lo mbono nalowo usebenzele uyagcina ukuphumelela ikanti bakhona abanye abanamabhizinisi umuntu alahlekele kunxa ibhizinisi ngesikhathi laphana azothwana kuyatshisa izimali ungagcina ukuthi hayi mana nisengekele into yebhizinisi kodwa wazini engxenye lomnyaka u-2016 u-2017 yisikhathi sokuthi ibhizinisi yakho wayeqalise kudalisa ngakho-ke kumele sibambelele kuze kuye ekuthineni ubone umbono wakho usuphumelele
kuyiphethe mfundisi kubabe ke enkosini ngomthandazo abasosizini abadubekileyo labadabukileyo ngosuku lwalamhlanje
baba ngegama likaJesu siyathandazela wonke umuntu olaleleyo abanye baphakathi kwenkinga zemali abanye baphakathi kwenkinga zemuli kwehlukana izimuli abanye balahlekelwe ngabantwana umntwana usebaleke leganga abanye balahlekelwe ngamabhizinisi abanye njalo ngumuntu osedangele osesithi kambe shiwangiphilelayo siyabathandazela namhlanje ukuba baqinise uNkulunkulu bebe lo mbono wempilo entsha bebe lo mbono wokuphumelela akhona wokwehlulela siyathandaza namhlanje even labantwana bezikolo abalungisela ukubhala uNkulunkulu abanye abalungisela ukuthi bengene ezikolo abalungisela ukuthi behlalele imihloliso siyabathandazela ukuthi bazaba lo mbono wokuthi bazaphumelela ngegama likaJesu sithandazela umuntu simfaka ngaphansi kwegazi likaJesu amen
amen mfundisi siyabonga sibe sonke njalo ngevikeli zayo
sibongile kakhulu
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda selethemba libusisekile ngalawo mazwi avela kumfundisi
baba kulungile makuyintando yakho okwenzeka empilweni zethu kulungile baba
Hey, good news.
kolongile baba ingoma gasfiso ncwane eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kungisonto nje ehlabela kamnandi kwane lokwa lamhlanje olivalelisa yonke untungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.